siyabonga mavela silo Chris ilitshona njani izulu kandaba emakhaya yikudibana emsakazweni we-Studio 7 ngomvulo mhla ka 15 ngonhlolanja 2016 silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise-Washington DC. Hola mukela emweni ngenjabulo ngontungameli Nkomo endabeni zethu lamhlanje.
This is a serious issue, it's not a laughable issue.
And her mental le kungasindaba yokuhlekisa ngayo ngoba inkulu isimo sengqondo yakhe sesibangele ukujabalala komnotho. Usujabalele umnotho welizwe.
Owake wabalilunga leZANU-PF umnumzana Themba Mliswa uthi inkulumo zikankosikazi Grace Mgabe zifana lezomuntu ophambeneyo.
Ye, liqiniso sibili yarejiswa on Friday. Liyakhokhelwa ngumduru uvele engumkhokheli wethu. Sizayenza i-launch ngamaviyo ngenyanga evuyayo.
Selethuliwe ibandla le-People First njalo unkosikazi Joyce Mujuru uthi nguye olikhokhelayo. Umkhokheli weqembu lenguqu ele-Chicken Inn utshayela ihlombe abafana bakhe ngokunqoba iqembu lakwele-South Africa elemamelodi Sundowns. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umkhokheli wenhlanganiso yabasakhulayo iYouth Advocacy for Freedom for Reform and Democracy umnumzana Themba Mliswa yena oxotshwe enyakenye kubandla leZANU-PF uthi inkulumo zikankosikazi Grace Mgabe zifana lezomuntu ophambeneyo. Kubika uMavis Gama.
Umliswa uthola mazwi emhlanganweni awenze labezindaba eMedia Center esola ukwenza kukamkamo ngameli unkosikazi Grace Mgabe osengohlala ehlambaza lokululaza amahlayana inkokheli yeZANU-PF kanye lezikuhulumende osekufike kusibanga esibi nxa kukhangelwa inkulumo yakhe emhlanganweni owenzelwe emazowe ngeviki edluleyo. Lokhu kwenza umliswa ethi ngokunye kwalokho osekuphazamisa imizamo kahulumende yokuthuthukisa umnotho welizwe abalemali zabo besesaba ukuzasungula amabhizimusi eZimbabwe.
This is a serious issue, it's not a laughable issue.
And her mental health. Le kungasindaba yokuhlekisa ngayo ngoba inkulu isimo sengqondo yakhe sesibangele ukujabalala komnotho. Usujabalele umnotho welizwe. Kusobala ukuba umongameli kaselawo amandla wokweluleka umkakhe.
Ingcwethi kwezombusazwe umnumzana Steven Sibanda uthi uyavumelana lomliswa.
Yeah, lelo liqiniso sibili ngombono wami ngathi unkosikazi kamongameli welizwe uhlumelele abantu kaGrace usedlulisa amalawulo ngoba ngathi nguye ngesilungu esingathi usekhola ama-shots uhulumende nguye seqhasha njalo nguye seqosha ufundile kodwa kafundanga ngenye indlela weqele esikhundleni esingaso sakhe uyazisebenzisa yedwa kasetshenziswa. Njalo ngathi umongameli welizwe kase that active wana akhokhelele lelizwe. So umkakhe nguye sebona no ngeke ngiyele umkami elala emsebenzini yekela ngiqele esikhundleni sakhe ngisebenze.
Usibanda laye usole kakhulukazi ukuhlambazwa emphakathini komsekeli kamongameli umnumzana Emerson Mnangagwa ethi osekusenziwa ngumkamongameli yikutheza olulenkume.
Hayi kwamanje akusela buqili umgabu usehlulekile ukuba nabambanise ibandla lakhe leZANU-PF. Lidabukile licezukile ngaphakathi ibandla leZANU-PF. Abantu abanjengabo-Vice President Mnangagwa khona abantu abalwa impi njalo ngabantu abale-history njalo ngabantu abale-history yokubulala imbali yokubulala. So balakho ukumenza anything. Ukuthula akwenzileyo khona akushubana wemukelile ukuthethiswa kade kwenza. Ngenye indlela ngathi uyehlala phansi uyabuya lama-strategy amatsha.
Abenhlanganiso ye-IAD kanye lengcwethi kwezombusazwe bathi osekumele kwenziwe ukuba umongameli Robert Mugabe asuke esikhundleni isikhathi sesekhona njalo esisalabantu abamthandayo ngoba okwenzakalayo kuveza ukuba usehlulekile njalo usekhulile. Iningi lisole njalo ukwenza kwamapholisa achaye abakade befola belubhekise edala lephalamende ukuyanikeza incwadi yezikhalazo phezu kwesimo somnotho esingesihle. Lokhu kufola bekuqoqwe ngabenhlanganiso yeZimbabwe Activists Alliance ZAA bemanyene lezinye inhlanganiso ngenjongo yokutshengisa ukukhonona kwabo phezu kwesimo somnotho elizweni. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumevis Gama.
Sokuze kwenzakala obekumelelwe ngabanengi kusukela ngomnyaka odluleyo bekulokhu kukhulunywa ngokusungulwa kwebandla le-People First elizakhokelwa ngunkosikazi Joyce Mujuru, yena owayengumsekeli kamongameli welizwe engakaxotshwa kubandla le-ZANU-PF. Ngolwesihlanu leli bandla lethulwe okusemthethweni labhaliswa kuhlangothi olubona ngokuqhutshwa kokhetho olweZimbabwe Electoral Commission. Umjuru utshele iStudio 7 ukuthi laloba isiphi isikhathi kuza kwenziwa umbuthano omkhulu wokuphawula leli bandla. Umjuru uxotshwe enyakenye ngemva kokwetheswa amacala ambalwa agoqela elokufuna ukuhluthuna isikhundla sikamongameli Mugabe. Ibandla leli belilomhlangano omkhulu edolobheni leChinoyi. UChris Gande weStudio 7 uxoxele isikhulumeli saleli bandla umnumzana Rugare Gumbo. Waqala ngokumbuza ukuthi liqiniso na ukuthi leli bandla selibhalisiwe.
Ye, liqiniso sibili, yaregistered on Friday.
Lizaba likhokhelwa mbani bandla?
Liyakhokhelwa ngumjuru uvele engumkhokheli wethu.
Ya, lingasela ukuthi kuzaba lo mhlangano yini omkhulu wokuthi ibandla selisunguliwe?
Ye, kuzalungiswa lokho, kodwa kasikakhulumi ukuthi kuza banini, kodwa sizayenza i-launch ngamaviyo ngenyanga evuyayo.
Siyabona ukubana belokhu beqhubeka bengani baxotshwa abantu kubandla le-ZANU-PF. Lizabemukela yini nxa kuyukuthi bafuna ukuthi labo babe yinkokheli ye-People First?
Kakhulu, anti i-policy yethu, i-principle yethu, ama-values yokuthi khona we are an inclusive organization, ukuthi sithatha abantu bonke abavela kuma-parties awatshiyeneyo ukuyenzela ukuthi sibumbe umhlangano oza khulula abantu beZimbabwe.
Ya, siyabona ukuthi bakhona abafana lo Vice President umnumzana Emmerson Mnangagwa. Nxa kuyukuthi laye ngabuye ebandleni liyamemukela na?
Sina sithatha umuntu wonke, kodwa njengoba interim president wethu umjuru ekhulumileyo ukuthi khona nxa eta efuna uyabuya ntalise emaseli khona le ngaphansi emawadi.
Umnumzana Rugare Gumbo isikhulumeli sebandla le-People First ubexoxa ecingweni lo Chris Gande weStudio 7. Umthethwandaba kamantshi weHarare namhla udlulisele edale le-Constitutional Court icala lokuloba amanga eletheswa intatheli zindaba zephephandaba le-Newsday uNqaba Matshazi loxolisani Ncube. Ababili laba babotshwe ngozibandlela ngemva kokubhala udaba lokuthi uhulumende ubehlawule ama-CIO imali yamabhonasi ngudlu. Ekumisweni kwabo emthethwandaba okwakuqala, ababili laba bacela uMantshi ukuthi adlulisele udaba lwabo e-Constitutional Court luyehluzwa khona. Ekuvumeni kwakhe namhla, uMantshi usole abatshutshisi esithi icala abalethesa uMatshazi loNxubeleli lesulwa ngomnyaka ka-2014 ngomthethwandaba we-Constitutional Court. Sixoxelo Matshazi ephuma emthethwandaba namhla wachasisa okwenzakeleyo.
Besike sahamba emthethwandaba kabili kathathu, uMantshi esithi uzanika isigwebo sakhe ukuthi indaba yethu ihambe yini e-Constitutional Court. Namhla uvumile ukuthi ihambele phambili e-Constitutional Court, wathi na ukubona kwakhe vele sikhotshwe ngecala engasekho emthethweni waseZimbabwe. Kunabanye abahamba e-Constitutional Court bachallenge i-case naleyo. So umajistrate uthi ngokubona kwakhe icala leli alisekho, ngakho-ke kumele siye e-Constitutional Court ukuthi sibone ukuthi ngingakhishwa yini le cala liwele khathathu.
Kahle kahle lithonisiswa phansi kwawuphi umthetho?
Umthetho wokhona kathesi kuthiwa yi-publishing falsehood prejudicial to the state section 31. Kodwa ungakhanyela eminyakeni edlulileyo, uSupreme Court u-Deputy Chief Justice uMalaba wa yethula isigwebo sakhe wathi umthetho lo awusekho u-section 31 paragraph 3 awusekho okukhunywe ngumanti namuhla ukuthi hayi umuntu engakhipha njani u-section 3 kuphela kuthi ukuthi vele wahle wakhipha yonke into leyana hayi abantu labo bengamelanga bebothwe ekuqaleni ngoba kuthiwa thina sabhala indaba ezayenza ukuthi intuthuko yezimbabwe particular engathi i-economy ingabuyiselwe emuva ngenxa yendaba esayibhalayo kodwa yena umajistrate ukuthi i-economy iyahlutshwa njani yistori izimbabwe dwelling hour ama-industry angavalwa ngokuthi kubhala istori esinje wathi wadikela khathani indaba adilethwe ngumtuchis
umnumzana Nqaba Matshazi ngumsekeli kamhleli wephephandaba le-news day sixoxe laye eseHarare
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, la ku shortwave 4930-12080, la ku 15775 kHz. Lela konjalo kusithola ebulenjini ku internet kukheli ethi www.voaindebele.com. Ikheli ethi njalo www.voaindebele.com.
Uzulu wemathebelelendi namuhla ucodoze kakhulu isiphathamandla sebandla lezanu PF umnumzana Obed Mpofu phezu kwamazwi yakhe ukuthi akula muntu ovela kulesi sigaba olungele ukuba ngumongameli weZimbabwe. Ekhuluma emhlanganweni wezanu PF elupane ngomgqibelo, Mpofu usole ukulwisana okukhona kubandla lezanu PF. Esithi bona njengesigaba seMathebeleland North babambene njalo kakho ofuna isikhundla sikaMgabe. Wengeze wathi ngaphandle kwalokho akula muntu eMathebeleland olungele ukuba ngumongameli. Kubike iphephandaba leSunday News. Lanxa kungacaci ukuthi Mpofu obekhuluma ngamalunga ezanu PF kuphela kumbe ngoZulu weMathebeleland nje jikelele, uZulu uyawasola kakhulu amazwi la esithi eyisa abantu beMandebeleni. Omunye wabasola amazwi kaMpofu yingcwethi kwezombusazwe umnumzana Zenzele Ndebele.
Ingathi yibo ubula bentalakade yembeda enkango-Obed because whether ubekhulumela izanu ubekhulumela iMathebeleland yonke uyisiwulo esikhulu ngoba the reason why besuka besiyangena kupolitics ukuthi bafuna ukuba ngomongameli belizwe bafuna ukuba ngomongameli wamaphathi wona lawo awakiwo so really doesn't make sense ukuthi umuntu owangena kupolitics ocontestayo ama-elections odanayo nxa engasapointwanga kuba nguminista ethi yena bhala ambition yokuba ngupresident kutshengisa ukuthi amadoda lawa kwesinye isikhathi amesaba upresident to the extent that they would deny with love or they aspire to be the president. Because in the constitution is an avalante wrong or who president over who president of the constitution is an avalante now full now the nomination is never winner. Any other person can be president. You have to be democracy. But the end of a mess of a guy home guy, so the way to win our CC who are president, which is basically nonsensical.
Abanye abakuzana PF abemathebeleland obabumphoko Jonathan Moyo labanye ubona labo bevumelana lamazwi kaMpofu yini
mbona ngani ebandla nxa bekusemphakathini bathi bona abafuni ukuba ngopresident kukanti abalali ebusuku bedinga amaqhinga ukuthi bangaba ngopresident njani basebenzisa itheory yokuthi hayi isikhukukazi uyaqala usilibazise nje ukunika amabele ukusitshentshela amathiyane yaso nxa sesithe sarelaxa so bona bafuna ukukwenza laphana ukuthi bethi no work with ugrace to you know make her believe ukuthi abala interest ukuba ngopresident bese bemhluthulela isikhundla lesiyana ngoba laye isikhangelele obviously bayakwazi ukuthi mdala yi-turning 92 this year ngo-2018 yabe le 90 for surely akula muntu ongavotela umuntu olo-94 years whether ukuwulitshe wosuyabe efuqwa ngebhara ngo-2018
umnumzana Zenzele Ndebele ucubungula ezombusazwe sixoxela ekobulawayo Kulendiza mchina ya kwele melika eba njoe ekegeni le Harare International Airport izolo ngemva kokutholakala ile situmbu kanye le mali enenga kulu. Umqondisi weCivil Aviation Authority of Zimbabwe umnumzana David Chawota utshele iStudio 7 ukuthi indiza mchina le isuke kwele Germany ngomgqibelo ntambama ilubhekise eDurban kwele South Africa. Uthi indiza mchina le imiswe ngemva kokufunyanwa itonta igazi okwenze izisebenzi zeHarare International Airport zabiza amapolisa. Amapolisa abikwa ithe ngokungena kulindiza mchina athola kulesi dumbu kanye le mali yakwele South Africa eyamarandi. Umeli we South Africa eZimbabwe umnumzana Vusi Mavimbela utshele iStudio 7 ukuthi lindiza mchina ebithwele impahla ebithengwe ngabe bhanga elikhulu lelizwe lakhe ele Reserve Bank of South Africa. Kodwa laye walile ukuveza ukuthi bekuyimalini ebiphakathi. Kufunyanwe izizalwane ezimbili zakwele South Africa kulindiza mchina ezibikwa kuyizisebenzi zebhanga le Reserve Bank. Amapolisa acubungula lolu daba alile ukuveza okunengi ngalo esithi kusese masinyane ukuthi aveze ukuthi kuhamba njani ngodaba lolu. Ele Zambia selehlise isilinganiso somumbu eluthengisela ele Zimbabwe okuyinto elakho ukubangela ukusilela kwempupho elizweni. Inhlanganiso ye Grain Millers Association of Zimbabwe ithi amalunga ayo sebuya lomumbu omlutshana kakhulu evela uthenga kwele Zambia ngoba lelo lizwe lisithi lalo libhekane lendlala ngakho kumele ligcine umumbu omnengi. Amazwe athengisela ele Zimbabwe umumbu abalisa eMozambique, South Africa le Zambia eyiyo ebithengisela iZimbabwe isilinganiso esiphezulu. Siqhume isiphathamandla seGrain Millers Association of Zimbabwe umnumzana Thembi Nkosi Ndlovu.
Mina iqinisele ukuthi iZambia zivaliwe mina ngizwa ngamamillers nabanye abafana abadizayini kwami ababevele belethe umumbu from Zambia. Ongathi zimbona kungasela nto bayilithayo. Ngisani ngibonayo ukuthi niyakusela mina. Umumbu osuwutholayo thina kathesi omunye wangu nasithi. Ikhona i-company okuthiwa yi-Hobart. Yiyo esasinceda ngokuletha umumbu.
Kungaphi kwamanye amazwe lapha ilizwe elithenga khona umumbu?
Ongathesi mina ngontazi lami uvele ubuyayo ovele ezimbabwe. Ongene ezimbabwe ngozele ezambia. But iqiniso elipheleleyo ukuthi awumbi elizweni langithi. Kungazi i-government yiyo abantu abangakhulumi but thina esikubonayo ukuthi esikujwayeleyo ukuthi amakhampani nabantu nje abanemali zabo babuya nomumbu bevela nawo eZambia yehoti lezezidengisi usuntulutshwane kakhulu thumati.
Lokho kutshoni baba Ndlovu nxa sikhangela ukuthi ilizwe libhekane lendlala kusho ukuthi na kungaba lokusilela kwempupho eZimbabwe?
Umumbu lwana ngujwayeleyo mina ukuthi amathrata abuya abafana babuya nomumbu abafana abaningi abawo ngamamila zimina njengoba ngutheni nabo babebuya nomumbu but kathesi akuseli okubuya 1-2.
Indaba yama-GMO yona iminjani umumbu yowodwa ongavunyelwayo kumbe le mpupho?
Ya uyabona ukuthi kunjani isikhuseleleyo indaba i-GMO ungaqamba amanga but mina akwazi ngisakhulumala nabantu be-ama i-GMO kayivunyelwe eZimbabwe.
Umnumzana Thembi Nkosi Ndlovu isiphathamandla senhlanganiso ye-Grain Millers Association of Zimbabwe. Ku-Live Talk lamhlanje sikhangela isihloko samapolisa aqhubeka ehlukuluza abantu mahlayana nje. Tumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Inhlanganiso ebona ngokuhamba kwendizamchina emhlabeni jikelele iInternational Air Transport Association ithi inani lengozi zendizamchina ezibe khona ngomnyaka odluleyo belehlile kakhulu nxa kuqathaniswa leminyakeni leminyaka esanda kwedlula. Kube lengozi phose ezingamachumi ayisikhombisa 68 ngo-2015, okulinani ebeliphansi kakhulu kuleli ka-2014 lapho kwaba khona lengozi ezingamachumi phose ayi-9277. Amapolisa kwele Uganda athi ake abopha umkhokheli webandla eliphikisayo oncintisa ukhetho lokudinga umongameli uKizza Besigye esigodlweni salelo lizwe iKampala lamhlanje ekhankasela ukhetho olukhona kuyona le iviki. Ababone lokhu kusenzakala bathi amapolisa aphosele intuthu ehitshayo embuthanweni kaBesigye, yena bambopha kodwa basebemkhulula. Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington.
Pula wasangoma umntana muya kula pula sangoma
kaanguye. Izakhamizi zeHarare zithi zikhathazekile kakhulu njalo zesabela ukuthi umkhuhlane wesihudo sohlobo lwe-typhoid ulakho ukumemetheka kuleli dolobho kulandela ukwehluleka kwekhansili ukutholisa abantu amanzi ahlanzekileyo empompini. Kubika uNothando Sibanda.
Izakhamizi zincineka njengempilakahle yazo kulandela ukuqhamuka komkhuhlane lo we-typhoid emizini ebalisa eGlenora, iHopley kanye leBudiriro. Umkhuhlane lo uqhamuka kanje ngesikhathi sezulu okuletha ingozi ngamandla ikakhulu ebantwini abasebenzisa amanzi aphuma endaweni ezingavikelekanga. Isakhamuzi unkosikazi Edna Shikomo oyemavuku uthi bona abasebenzayo akula bangakwenza ngaphandle kokuqhatha bonaba abahlawulisa ukuya kukhela amanzi.
Ungabi lamanzi endlini kwenza abantwana bedle ngezinye izikhathi bedle izithelo kumbe bedle ukudla bengagezanga izandla uma wena mzali ungekho. Njalo isikhathi esiningi ungananzelela lapha elokitshini lethu ngenxa yokusilela kwamanzi sokunabantwana asebegula umkhuhlane wesikhumba.
Isakhamuzi umnumzana Benson Swela uthi akudingeki imali eningi ukuthi kuqedwe lomkhuhlane, udubo nje iziphathamandla ezingaqhakathekisi impilo kaZulu.
Kumnyaka ophelileyo uhulumende usebenzisa imali engafika 20 million ethengela ama-ministers izimoto, kodwa sikhale ukuthi kulo mkhuhlane onjenge-typhoid ongadingi 20 million ukuthi ulungisiswe. So kulowo kuningi kakhulu esingathi yi-misprioritization.
Esinye njalo isakhamuzi unkosikazi Emelda Maplanka uthi ngaphandle kokusilela kwamanzi ukungabuthwa kwezibi wenza kuhle kube lula ukuthi umkhuhlane umemetheke.
Kuyahlupha impilo yangkhona vele iyahlupha because vele nxa usufuna amanzi kumele utravel uyedinga amanzi yenza imkhuhlane because abanye abantu bacine besidla bengagezanga izandla ngoba amanzi abenjani ekhatshana lama toilet. So besicela ukuthi at least amanzi nxa engaba khona.
Umongikazi unkosikazi Charity Mbezi uthi kuqakathekile ukuthi ngalesi sikhathi abazali bacebise abantwana ukuthi badlalele khatshana lendawo abantu abavame ukulahlela khona izibi, njalo baqakathekise ukugeza izandla ngamanzi ahlanzekileyo bengakaphathi ukudla.
Qakathekile ukuthi omama sinanzelele abantwana sibeleqiniso ukuthi khona enyaweni bagqokile, njalo sibakhangele ukuthi khona bengadlaleli khona emanzini ngoba kulula ukuthi bebanjwe imikhuhlane edalwa ngamanzi, especially amanzi ayebe hlale kuwandawo. Sibananzele ukuthi lalapho besidla futhi sibe leqiniso ukuthi bagezile izandla.
Ocubungula ezokuhlalisana kwabantu umnumzana Mlondolozi Ndlovu uthi ikhansili idinga ukuzinuka amakhwapha ukuze inike izakhamizi imfanelo zazo, hatshi ukuthukuza amakhanda emqubeni khona kukhanya ukuthi udubo luyeza kwezempilakahle nxa kungalungiswanga ukuhanjiswa kwenhlelo ngendlela.
Singahamba endaweni ezinjengabomavuku kubodzibarasekwa kubokhwazana sathola ukuthi bakhona asebefika 65 years abangela msebenzi baphi imali. Ukhansile ucinise bavalela amanzi, xa sebavalela amanzi yikho abagcina bethola khona imikhuhlane eminingi kanti ukuthi uhulumende uzaqalisa lo msebenzi wokuthi ancedise umunicipality.
Okhangela amalungelo oluntu umnumzana Khumlani Maphosa uthi kumqoka ukuthi uhulumende aqhakathekise udaba lwamanzi ngoba engenzanga njalo kulakho ukuthi ilizwe lizithole selikusimo esibi njengomnyaka owaqhamuka ngayo uhlobo lwesifudo olecholera.
Ngikhumbula ngomnyaka wecholera, kumele sikhumbule icholera liyana ngoba ama-conditions adala icholera lokho ekhona nanamuhla okuthi kungenza ukuthi icholera lana njani iphenduke futhi. So izinto kumele ngabe zinanzelelwe zona lezo zaqakathekiswa.
Ikhansili yeHarare ithi iyakhathazeka ngokuqhamuka kwe-typhoid ikakhulu eHopley esendaweni eseduze lebizwa ngokuthi Mbuzi lapho okuthengiswa yonke impahla kanye lokudla okulakho ukubangela ukumemetheka komkhuhlane ngamandla. Ithi ngaphandle kokuthi abantu basebenzise amanzi ahlanzekileyo kumele njalo kumiswe labo abapheka bathengise ukudla kuyo yonke indawo okuyabe kungahlolwanga lokuhlolwa. Lanxa isisekelo sombuso sikubeka obala ukuthi ukuthola amanzi ahlanzekileyo kulilungelo lomuntu wonke, amadolobho amaningi ikakhulu eleHarare ayehluleka ukufeza lokhu. Ngimele iStudio 7, ngingunothando Sibanda.
Kwezemidlalo lamhlanje umqeqeshi weqembu lenguqu eleChicken Inn uJoy Antipas sechayele ihlombe abafana bakhe ngemva kokunqoba iqembu leMamelodi Sundowns elakwele South Africa ngomgqibelo emdlalweni wokudinga intshantshu zezwekazi le-Afrika. Kubika uJoseph Njanji.
Ekhuluma nentatheli zindaba yokupheleni komdlalo wangomgqibelo wona uphele iqembu leChicken Inn linqobe leMamelodi Sundowns nge-1 kanya. Umqeqeshi weqembu leChicken Inn uJoey Antipas uthi lokhu bakwenelise ngoba abadlali bakhe belandele konke abakade bekutsheliwe ukuba bakwenze enkundleni.
Very chuffed about the win, I'm proud about the boys.
Ngiyathokoza ngempumelo yomdlalo njalo ngiyaziqhenya ngabafana bami ngoba badlale ngendlela ebesifuna ngayo. Ngimpumela enhle le kuqembu lethu.
Abafana beChicken Inn bavale ngebheju kusukela umdlalo uqala waze wafika komlindo uyacina. Njalo Antipas uthule ithemba lokuba bazakwenza okufanayo kumdlalo wehlandla lesibili ozadlalelwa eSouth Africa ngemva kweviki ezimbili. Abafana beChicken Inn kumele befike bevale njalo isango labo bengahlohlwa ngoba bengakwenelisa lokhu bazabe sebezadlulela kusigaba esilandelayo somncintiswano. Ukwenelisa ukuvikela isango kuhlandla lakuqala kubafaka esimeni esihle abeqembu leChicken Inn ngoba umhlomelo ohlohlwa liqembu elidlala lingekho ngakibo balwa kabili nxa sezithe zaba ngutshikilobhanqa. Emdlalweni womncintiswano we-CAF Confederations Cup iqembu leHarare City linqobe le-AS Adema elaseMadagascar nge-3-2 esigodlweni iHarare. Limpumela ithi iqembu leHarare City lilomthwalo onzima wokudlulela kusigaba esilandelayo ngoba nxa iqembu lezivakatshi lingenelisa ukuthola umklomelo owodwa kungelampendulo selingakibo imiklomelo yalo eliyihlohle eZimbabwe iyabalwa kabili. Sikhangele umdlalo wakhilikithi. Iqembu elizamela ilizwe kumncintiswano wezwe zemhlaba ohlobo lu-2020 likhethwe ngempela viki edlileyo njalo lilabadlali abalitshumi lanhlanu. Abadlali laba ngabagoqela ukapteni weqembu Hamilton Masakadza, uSean Williams, uTendai Chatara, uWellington Masakadza, uTinashe Panyangara, uPeter Moore, uElton Chikumbura, uSikandaraza, uRichmond Mutumbami, uLuke Jongwe, uTendai Chisoro, uNivyo Madziva, uMalcolm Waller, uVusi Sibanda kanye noGraham Cremer. Umdlali ongangenela omunye oyabe engasenelisi ukwala yelokho eyingxenye yeqembu nguDonald Jeripano. Umncintiswano wezwe zomhlaba uzadlalelwa elizweni le-India ngenyanga ezayo njalo iqembu leZimbabwe likhangelelwe ukuphakama ensukwini ezizayo lilubhekise United Arab Emirates ukuyadlala imidlalo yobungane lingakadluleli kwele-India. Ngiyimele Studio 7 ngoBulawayo, nginguJoseph Njanji.
Hayi-ke kwaneloko lamhlanje mthwakazi omuhle olivalelisayo nguNtungameli Nkomo. Lingayikatshana uhlelo lwe-Live Talk luyalandela libe lobusuku obuhle.